Zothe tuthando lwami ngilifake enhlizweni yakho sekube phakathi.